Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. I-solution kubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezivuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama, yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphasi singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imdeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapolisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo laphosela yafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. I-solution kubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abaku-security force service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abadingisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho ukudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha baza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani lwayana seliye saba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa ke ayisiyo solution. I-solution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kaba yelapha isisu. Uhulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ephalamenti?
Iyakhulunywa le ndaba ephalamenti kakhulu dadewethu, kodwa isolution kakula. Siyabonga ukukhuluma i-talk show. Utshona sikhuluma nje siwumana khona phana ePhalamende. Akula lutho oluphumayo, ikudlalisa amazwi. Sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni. Isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini. Yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengaziwa bengabhemi iguga, bengabhemi lokho okuthiwa yinja, bengabhemi umtoriro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali eziza ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo. Laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi ama-form 6 ama-graduate. Ungakhuluma isikiwa labo bafanele bayakutshayela esinye isikiwo sokuthi awusuzuuphendula. Ah, kulusizi kakhulu into ezisubuhlungu nxa sikhuluma seze. Mina ungibona ngikhuluma sonye le first born yami owalimala ngakho khonokho. So ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali. Into le yasonto yokudlala ngayo. This generation is a lost generation completely. Balahlekile abantwana. Uzakhumbula ukuthi kona eBhayibhelini abantwana beIsrayeli besiya eCanaan. That generation was completely destroyed. Where they just rock. Hiko soko yeze kuna mabentwana. Siya fundisa abantwana, bafunde ingqondo zibe zinengi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, baba ngamaengineers, ama-robotics. Kodwa ke liya bafundisa ukuthi bayenga. Ayabe lenhlahla abaphuma ngabandle welizwe. Ungakhala abantu abasebandle welizwe. Abantwana amabhuku la. Abantu abafundileyo. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxa zizimbanje, olimi izimbanje mbopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo. Nxa liguga, lo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobe aphuma iguga. Babani umuntu yena lo? Ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobona laba ngabantu abayesabisayo abasoziwabojwe. So lapha ngazi beselapha imbi laphi sifanele silaphi isilona. Yikubona kwami mina konoko engikubonayo. Eparlamenti sesikhulume sakhuluma, but that parliament is a talk show. Ulanto ephumayo laphana yikuwumana kuphela sitshenze ukukhuluma laphana. Ngiyizisa ubuhlungu nxa sengikhuluma le ndaba dadewethu.
Lo ke ngomnumzana Peter Moyo, ummeli weSouth Africa edalele eParliament eHarare, obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho, umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalele ePhalamende esithi li-commission yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Okuqakathekile ngakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iZEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi u-Chief Champion Chamisa nayesithi yena kakuthengiswe abantu babe kwazi ngoba nxa kuthi into iyaphablishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akunasizathu zokuthi kale ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iZEC iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolo kwakho.
Izeki yona ihlezi isitsho baba Pepu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokhu abakutshoyo abasitshengise phela kumaekutakuukuthi akucabanga kufihla ngabe ngafihlile to abaqale ngogwalo lonaloku lutshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabasihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kuyake sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lisihlile to kodwa lina selifihle ugwalo. So kabasitshengise ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezeki okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa ntinkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwakusolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC, lusolwe lwaze lasolwa ngabanye bezanu, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izeki kayihambiye lilungisisa. Na isibulungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile, nanku yikho sikuhambise kupresident, ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga le-CCC njalo wake waba ngummeli wenkayi eNkayi South edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli se-ZEC umnumzana Jasper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalomhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulomhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kuGaynor Gumede Saidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo, lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa, ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungabuzane okungancediyo. Sikhangele futhi into yokuthi umbindo otholakalayo ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi iyabukhangelane nobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liqhuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linobunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athozisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi ziningi kakhulu, azikwaniseki. Nezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu
Omela eMathebeleland North edalela eParliamente ongwebandla leMGCT uNkosikazi Lwazi Sibanda uthi la yivumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane abancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action naleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality ngasokuthi sokubuya ezindabeni zenu zama-position kungazowakhangela omama phansi. Funa i-50-50 isebenze kuyo ikhasele kuma-political parties ngoba yikho okunye inkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona ungekama-political parties ebekwazi ukuthi kunasofika ezikhundleni ungazowakhetha izikhundla omama lawoeeyi-50-50.
Umphathi Ntambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men. But then our political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear. There should be no discrimination. There should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatsha lwabomama kubandla lezabu osengowebandla lezanu PF uNkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesidlisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakwamukela manje antsho abomthi ngesinye isikhathi ma kulokuzini antsho lakithi emabandleni nendinime lomunye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulanayo
amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesidlisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathi Ntambo ezomvikela uNkosikazi Ophamu Chinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRoslyn Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ngisemsebenzini onomhle kangako esazisa konke kusihluphayo benginxusa ukuthi ngabe asihawukele kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election ngisola lawa angafuni ukubamba nabo labanye abenza i-tribalism. Ngiyabo
salibonani mphakazi omhle, salibonani indawo zonke lapho likhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indawo elisisipha zona. Minake ngifuna ukubonga kubaba Denda indlela akhuluma ngayo. Ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe. Isikhathele abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebhelelini. Uqinisile impela lubaba kuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duze lemashonalindi kuvele ebaidrishanti bandisisishona lapha. That's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa kwakhona phanabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha ezishonile ngabathi ngapha amandebele nakabali ngoba uyazi ukuthi vele kufa kwamashona ukuthi azobulala ulimi lwesindebele so angazi ukuthi why luka ubuthongo ukuthi akwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa ama-teacher ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esindebeleni bagcwalise amashona angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungupresident wabo lowo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza kati kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokho angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu bona uNkulunkulu kabamesabi kodwa one day it's one day uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe kuzophila konke lokho abakwenzayo ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabuka uNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kukapresident ukuba bahlukumeza abanye abantu ngicela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe ngiyabonga
sanibonani sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle asibonge vuka kanti mfowethu namake procedure nje sivivaneni mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku ngithake ngizwe ngizomlowo ndoda labaduma lakhe lokho eqhubize ekhohlisa abantu ekhohlisa abantu ayokhohlisa abantu mhlawumbe ingane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa bona ugrade 1 thina sesibadala singaka nabo abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi izani PF ayikho into eyenzela abantu bangaka abantu futhi abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlela aluhlaza kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeke isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangaki labo siqala ekhohlisa abantu ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhohlisa abantu nje ngithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni ezani PF hayi izophuma nakanjani nakwakuko kungalasiphedo yonke into inesiphedo sakho uze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi so naye kwenzeka lokho kuyafana bonke omnankaka laba into esizozofalezi kuyafana ekugcineni vele bazova abana choice no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula asibekezeleni sonke emazimbabwe amade kuzoze kulunge ngiyabonga fuka kanti engabe imude kakhulu asixolise lapho masingisikhathi sakho kunale ndoda lena lokhu icela ukuthi ibulisa bani bani yothi ngihlandla wakuphi kubhayi icela mfowethu usidlalele abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu hayi lowo muntu uyabe ebulise ebuze ukuthi yena inkomo zakhe kanjani ngapho linjani ngapho hayi lokho mfowethu akusizi ngalutho siyabonga fuka kanti amen
siyabonga bayithi siyabonga ukusitudio sethu esikukhalela kakhulu yifacebook notisiso zamareporter siyabonga ubaba uNkomo one of the reporters yesitudio sethu i-verified not taken side siyabonga kakhulu lokho abanye ingani professionalism sifunile bayo kakhulu sibonga uNkomo you are still strong in being safe and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians
bonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo siyabona nje ogogo labokhulu lababizana uPF labantu sebegugile omnyanga kwavela kulanto enhle abangafa bayenza bagugile labo bantu bakhohlakele kakhulu akusobantu abangafa bayenza into eright ngezizo zabo ezizinto abazezibantwini izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akulanto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe ababusi kahle ilizwe laba bantu batshontsha too much yikho ubona ilizwe liqina lithona ligugudeka lisiya phansi phela ilizwe lakithi alibi lobubelo kambe lizwe bani lingelamali lo lizwe bani lingelamali yalo lo ligugudeka lithona lisiya phansi lizwe lobulwa yibusela lelo corruption too much kulo kuzothatha amaphoyisa ayifakwe endleleni ukuthi ethathele abantu imali umbuso bani omubi kanjalo abantu bethathwe begcwalise emajeli abantu behlupheka kodwa lokokwenziwa ngomnankakho kambe uzothi sikhohlakali uzoyenzani into erayit into ekhanyele komnankakho wayini laba bantu ngeqiniso vele sebegugile la nokuthi embusweni bayalelani bayalela ukwenzani jasi bayalela khona ukubulala abantu bayalela khona ukuhlukumeza abantu bayalela ukusela enye into abayalelayo kanti yini abayenzayo engabonakaleni ukuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatshazwe umnyaka wonke kanti umsebenzi wabo ngowani wona angithi imali zabantu ezamateka
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika.
Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obunengi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMakugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15, inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abanenginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa, elemelika selethe izijeziso inkokheli ye-ISIS DRC labayiphathisa ngemali. Elemelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela okwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi. Uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobu budlova nsuku zonke.
Lo-ke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo igama ngu Chris Gande.